Sethula umbiko wokuhlelwa koluhlu lwendleko zikahulumende izolo, umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ukuba ubeke eceleni limali ukuze izabelo zizibuse ziqhuba le misebenzi yentuthuko. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeHarare Residence Trust uMnumzana Albert Mazula uthi lokhu kuyinto enhle ngemva kokumelela lolu hlelo okwesikhathi eside.
Yinto enhle ukuthi at least sibone ukuthi uhulumende ufake enye imali eceleni eyokuthi isebenze ku-devolution. Lanxa nje singagqela i-$310 million ngibona ngathi kayaneli kangako ngoba ingadivida kuma-province kuyagcina kule mali entuthwana.
Umqondisi wenhlanganiso Combined Harare Residents Association Kla uMnumzana Mfundo Mlilo uthi noma uhulumende sethathele linyathelo isifiso sabezombusazwe nje kuphela kungela sekelo ludingakalayo ngoba kuzatsho izigidi ezine nje kuphela zamadola kukhansili ngayinye elizweni ethi lolu luhlelo lwezombusazwe nje kuphela okuthiwa yi-political devolution ngesilungu kukanti ezansi ye-Afrika njengomzekeliso umumo wokungamashumi amahlanu nasikhombisa ekhulwini i-57% ngokulungisisa umumo weza akhiwa lemigwaqo i-infrastructure ngesilungu yonke ivela kuhulumende. Umqondisi weTungwiza and Manyame Residents Association uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi udubo yikuthi uhulumende usuke wagijima ngalolu daba engazwanga imbono kaZulu.
Bengakahlali phansi ukubona ama-principles lawa ngababuyanga lawo ebantwini. So ngathi sesiya kuParliament siyafisa ukuthi nxa sisiya kuParliament iParliament izabuya ebantwini ikhulume labantu izwe ukuthi khonoko okufiswa yi-executive kuyahambelana yini lezifiso zethu thina abantu jikelele. So kungenza njalo singaphuma lenye into engcono noma thina kathesi sokuthi simangalisayo ukuthi the same government eyayingafuniyo i-devolution kathesi yesigijima phambili kathesi isithi sesilama-principles.
UMazula uthi okunye okumele abantu bakwazi ukuthi uhulumende angahlela indlela afuna imali yesizwe isebenze ngayo kodwa ehluleke ukugcwalisisa leyo misebenzi.
Imali eyayibhajethwe nguhulumende ukuthi uzayithola kayisiyo imali etholakalayo. Ingaswelakala-ke leyo mali bayakhangela-ke ukuthi kungaphi lapho abangaquma khona. Sithemba thina nezakhamizi ukuthi nxa imali kuhulumende ingikela ukufika kuleyo ayikhangeleleyo kodwa i-$310 million kungaba kuhle ukuthi banikwe injalo hatshi ukuthi bayiqume ngokubana bona kabasafikanga ku-target yabo ye-income.
Uhulumende sevumelane kudalela ecabinet ukuthi kulungisiswe iziqondiso zomthetho wezigaba owe-Provincial Councils and Administration Amendment Bill ezizalaya imisebenzi yamakhansili anje. UNcube esethula ibhajethi yakhe uthe limali izasetshenziswa kuqakathekiswa izinto ezifana lobuyanga kusabelo sinye ngasinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.